lezi insuku siku-16 days of activism against gender-based violence. Udlakela lodlame kweze-politics. Sikhangelele ukuthi omama phatheke or sibe lathi ku-politics. Kodwa into esaba omama i-violence. Udlame udlakela ukutshaywa kwabomama ukufoselwa kwentweni ze-politics. Ngingakhuluma ngami kathesi engike ngaba lokutshaywa ensiza kweze-politics. Senza inkankaso ngitshaywe ngilabanye omama kathi silungiselela i-by-election kathi khona ku-Ward 4. Sibone sizenzela okuphakathi komthetho okusemthethweni. In fact silungiselela umhlaka 22 October.
Kulabantu abangomama baphatheka belitshaywa.
Ngibona kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo edanisayo. Sikhangelele ukuthi thina njengabomama yithi esizayenza into ehlukileyo, umehluko njengabantu aba umama yithi esakhayo. And njalo sifuna ukuthi iZimbabwe ibe iZimbabwe engcono. Kodwa thina njengabomama sembona njengoba ngike ngatsho ukuthi kwaye kulabomama ababili ebaye bekhona labo betshaya, kulabo baba abangu-2 labo bengitshaya. So ngibona kusibise la emuva. Thina kumele sibe yithi esenza into ehlukeneyo, singabi lathi esitshayayo. So sesibona ingani yikho okumele kwenzakale ku-politics, kanti hatshi yithi esimele sitshintshe umumo okhona eZimbabwe.
Lina njengabantu abaphatheke kwezombusazwe lithini, liyakhankasa yini ukubona ukuthi lokhu akuqhubekeli phambili kwele Zimbabwe?
Yes, siyakhankasa, siyazama ukuthi khona laba abakhulayo bengalandeli ngokuthi umntwana uyenza lokho akubonayo, ufunda a child learns what they love. So umntwana uyenza khonokho akufundayo. Yithi esikhona kathesi ku-politics esimele sikhangele ukuthi sifundisa abantwa bethu omama abatsha ababuyayo labomama abafuna ukungena ku-politics. Yithi esimele sikhangele ukuthi bangenzi khonokho okubi. Manje kathesi sibona kwenzakala omama betshaywa, njalo abanye bejoyina ukutshaya khonokho. Ngibona nani sesibuyele emuva kakhulu.
Manje kwenziweni emhlonitshwa lapha ukuthi udlame olukhona oluqondiswe kubantu abesifazana?
Ngibona engani kuqakathekile, angazi ukuthi abangasinceda kathesi ngabama abana NGO abangasihlanganisa njengabomama ukuthi sibone ukuthi singamaZimbabweans, singabantu, siyizizalwane zeZimbabwe, njalo umlando ukithi abahlali beZimbabwe ukuthi sikulungise lokhu. Singalandela okwama-politics lokhu ukuthi umuntu uyatshaywa, kuyini esikulungisayo.